indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka-15 Ncwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amazwi esilawuye ukuthi iSADC EAU lezinye inhlanganiso ezikhona zibe zilamehlo zikhangele okwenzakalayo eZimbabwe. Akuncedi ukuthi bese sikhuluma sesilahlekelwe yini. Kuqakathekile ukuthi kube le ndlela zokuvikela lokhu kungakenzakali.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe, Human Rights NGO Forum, ikhuthaza umanyano we-African Union lowe-SADC ukuba ubheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi sohlelo lokutshengisela eHarare kusasa.
Ungakhangela imopho ngendlela elingayo kathesi, ngibona ingani kayisayehlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona.
Umthetho we-Maintenance of Peace and Order, MOPO, upasisiwe ngamadale omabili awePhalamende. Amapholisa lamhla abophe osakhulayo we-MDC uCecilia Chimbiri phezu kohlelo lokutshengisela oluqoqwa libandla lakhe kusasa, kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Pride Mukono oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, Human Rights NGO Forum, bathi inhlanganiso ezinjenge African Union leSADC kumele zibheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kuqoqwa ukutshengisela kweHarare kusasa. Lokhu bakutsho ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu kanye labaphatheke kwezombusazwe bamabandla aphikisayo beqhubekela phambili besithi bayahlukunyezwa lokuthunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwa ngesikhathi ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-MDC kanye labanye abalwela amalungelo oluntu beqhubeka bethunjwa ebusuku besemizini yabo, babuye babhuqwe bachiwe belimele kabubi. Inani lasebethunjiwe kusukela ngalimpela viki edluleyo sebesedlula abayisithupha. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare, umgcini sihlalo omanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, Human Rights NGO Forum, unkosazana Justina Mkoko, uthi ukujika elihlo kwenhlanganiso zakwezwekazi le-Afrika ezigoqela i-AU, SADC lezinye kulakho ukuvimba ukonakala komumo okunjengalokho okwenzakala ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela, lapho impahla lempilo zabantu zachaphazwa.
Amazwi esilawuye ukuthi iSADC EAU lezinye inhlanganiso ezikhona zibe zilamehlo zikhangele okwenzakalayo eZimbabwe. Akuncedi ukuthi bese sikhuluma sesilahlekelwe yini. Kuqakathekile ukuthi kube le ndlela zokuvikela lokhu kungakenzakali. Sifuna njalo ukuthi sithi thina amapholisa lamasoja sikhangelele ukuthi balondoloze impilo yabantu, hatshi ukuyithatha.
Unobhala wenhlanganiso emela isisebenzi uMnumzana Jaffet Moyo ukhuthaze uhulumende ukuthi alondoloze ukuthula ngesikhathi kutshengiselwa, hatshi ukulimaza labo abasebenzisa ilungelo labo.
Sikhangelele ukuthi okwenziwa i-MDC kusasa kube kwenziwe ngokuthula, kungabi lokulimazana, kungabi lokubhidlika kwempahla. Sikukhangelele ukuthi abakhangele ngezomthetho ke kufanele bebone ukuthi ke lumbuthano wenziwa ngokuthula. okungani nje kuyasixaka ukuthi sesiboneke abantu abathize ke abazimeleyo kodwa nje sebe abdulthwa ntambama ebusuku bechaywa.
Umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda ekhuluma ngomvulo esemathuneni amaqhawe uthe lokho kutshengisela akusoze kuqhubekele phambili. Imbiko le ize ngemva kokuba kuviki edluleyo uMatemadanda ethe abebutho bazakwenza konke abakwenelisayo ukuvimba udlakela kulokhu kutshengisela. Kodwa umoyo uthe kulusizi ukuthi isiphathamandla sikahulumende asizwisise ukuthi kulilungelo likaZulu ukuthi atshengisele.
Kuyasibangalisa ukuthi loke silama ministers kumbe singathi abaphathi bentambo kuhulumende abangazwisisiyo ukuthi umthetho uthini.
Lokhu sekuchiye uZulu ekhathele ngembiko eveza ukuthi uhulumende akazinikelanga ukunikeza uZulu ilungelo lakhe lokutshengisela. Umnumzana Andile Mafu isakhamuzi seHarare uthi uhulumende akwenzayo ukwephula ilungelo labafuna ukutshengisela kungcolisa isimo selizwe ngesikhathi ezama ukukhanga osomabhizimusi baphandle kwelizwe ukuthi baze kuleli.
Singananzelela okade kusenza ilizwe lingatholi imali yaphandle sithi foreign direct investment ludaba lokuthi uhulumende wethu bebukeka engcolile nxa kukhangelwa udaba lokulondoloza amalungelo oluntu. Lokhu bekusenza labo abafuna ukuvula amabhizimusi abo besabe ukubuya lapha elizweni. Pho nxa lokhu kungaqhubeka kusenzakala njengesikuzwayo ukuthi abantu balokhu bethunjwa bechaywa kutsho ukuthi kuzayala kunjalo.
Ngakolunye udaba olufanayo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches ZCC bangene umhlangano izolo emini yantambama lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa phezu kokutshengisela kwangolwesihlanu bemcebisa ukuba akhuthaze abalandeli bakhe ukuba bakwenze ngokuthula. Unobhala jikelele weZCC uReverend Kenneth Mthatha ulandisa ngokunye kokuhlafunwe kulomhlangano.
Umongameli weMDC laye wavuma ukuthi iyo indlela simele siqhubele phambili. Waqhuba njalo etshengisela laye ukuthi kungalunga engahlangana lomongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa. Amabandla lawo avuma ukuthi azohambisa phambili indaba leyi kumongameli welizwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo benze umhlangano lethathela izindaba ngesikhathi kule mibiko ethulwa ngamapholisa abezanu PF lezinye ingatsha zikahulumende yokwethusela uZulu ukuthi angatshengiseli. Kuhlelo lwabe-MDC lokutshengisela kusasa eHarare besola isimo eselizweni kwezomnotho lakwezombusazwe. Bathi njalo laloba zingathathi icele kwezombusazwe elizweni zikhankasela ukuthi uhulumende ananze ilungelo likaZulu lokutshengisela ekhululekile engethuselwa kumbe ukutshaywa ngoba leli lilungelo elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDC lithi ngemva kokutshengisela eHarare kusasa ngomvulo kuzatshengiselwa kobulawayo. Lithi njalo amalungiselelo okutshengisela kobulawayo asekuba sisibanga esiphezulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Lamhlanje unduna Undiweni uthe wethula umbiko enkundleni zokuxhumana lokukhulumisana ezebulenjini ekhuthaza uZulu ukuba ayetshengisela ngobunenyi ngoba kulilungelo lakhe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveza imibono yakhe ngokutshengisela lokhu.
abantu sebezazikhethela ke ukuthi bayakuthatha njani okumenyezwe yinduna, njengoba sibona nje ukuthi kwele Zimbabwe akusela into eqondileyo la nge-constitution ayisalandelwa kangaka. So abantu bazazikhethela ukuthi bafuna ukwenzani, ukulalela yini kumbe bengalaleli. Kodwa siyakwazi ukuthi ngokomthetho akuvamanga njalo akuvumelekanga ukuthi induna ziphatheke kwezombusazwe. Sike saba lohlupho olufanayo lo-Fortune Charumbira ibizela abantu kuzanu PF. Kukhanya sesisiba yilokhu esilwa lakho njengabantu beZimbabwe, sesifana nakadu lezane esilwa layo.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo yena ukhuthaza uZulu ukuba angaphatheki ekutshengiseleni okuqoqwe ngabe MDC.
Thina sithi abantu bakithi komthwakazi mabangasetshenziswa ngabantu beHarare ukugoqela iZANU PF leMDC kaChamisa. Ndisananzelela ukuthi ngoJanuwari 14 kwabuya abantu bevela eHarare bafika babhidiza amashophu kobulawayo, kwenzakala into eziningi okwadalela ukuthi abantu bakithi abaningi babotshwe, bebotshelwa into abangazaziyo, abanye bakhona namhlanje basesemajele. Yebo, abantu bathi ukutshengisela lokhu kumayelana ngokuthi izinto sezidula, i-economy ayikho kahle ebantwini. Kodwa-ke thina sithi thina njengomthwakazi ama-problem ethu ayedlula ukudula kwezintengo, ukuswelakala kwefiweli, ukuhamba kwamagetsi lamanzi.
Ukubizelwa kokutshengisela okuqala kusasa eHarare ngokwesibili ezweni umnyaka lokhe uqalileyo, okwakuqala okukazibandlela kuchiye umonakalo omkhulu, ukulahlekelwa imiphefumulo, ukutshabalala kwamabhizimusi kanye lokubotshwa kwabanengi. Ngomvulo emagcekeni eLight City Hall kobulawayo, kulapho okubikwa kuzaqalela khona ukutshengisela ekuseni. Njalo okwamanje ibandla leMDC selilinde impendulo emapholiseni njengoba sebazise ngokutshengisela lokhu. Inkampani yencingo zikamakhalekhukhwini esetshenziswa njalo ukuya ebulenjini e-Econet isethule imibiko ethi kusasa kusukela ekuseni ngehola lika-8 a.m. kusiya ku-10 a.m. lango-3 emini kusiya ngo-6 p.m. ntambama bayabe belungisa imitshina yabo, okunakho ukuphazamisa ukuba sebulenjini lokukhulumisana ngencingo. Lokhu sekusolwe kakhulu ngabebandla leMDC ekhokhelwa nguChamisa, bethi lokhu kuzaphazamisa uhlelo lwabo lwakusasa lokutshengisela eHarare kanye lokwephula amalungelo abantu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Siyazise kabalaleli ukubana imbiko le ebithiwa iyethulwe yi-Econet ayisiyo yeqiniso. Ngesikhathi ibandla leMDC lisithi seligqibe amalungiselelo alo okutshengisela kusasa, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi akhulumisane laye ngokuthula ukulungisa okuhluphayo elizweni kulokubangela udlakela. Kodwa isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC, uMnumzana Nkululeko Sibanda, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inkulumo ezifunwa ngumongameli Mnangagwa ayisizo ezingalungisa umnotho welizwe.
Odinga ukukhuluma ngalesi sikhathi ngumnumzana uMnangagwa, ngoba nguye owehluleka ukulungisa indaba zomkhonomi lolungisa indaba zokuhlalisana kuhle kwabantu beZimbabwe. UPresident Chamisa uthi yena hayi nxa kungadinga ukuthi kukhulunyiswane kubizwa abantu abathembakalayo abangabopresident kwamanye amazwe e-Afrika, ukwenzela ukuthi sibone ukuthi uMr Mnangagwa akho ekudlalele. Baningi abezinkondlo abelokhu bephumela egcekeni besithi hayi ilizwe ukuthi lihambele phambili kufanele ukukhulumisana lokhu okubizwa ngupresident Chamisa ukwenzakale ngokushesha. UPresident Chamisa ukuwakhulumisana labo sokukwana isikhathi esingaba ngumnyaka ogcweleyo, esithi kabazame ukuya yazisa uMnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe lifuna ukuthi kube nokuthula njalo ukuthi kulungiswe indaba zokhetho ezingaqondiswanga kuhle kumphumela yokhetho, kwenzela ukuthi umkhonomi uqalise ukusebenza kahle.
Abanye bazibuza ukuthi kungani uMnumzana Chamisa ebengekho emhlanganweni lentatheli izindaba izolo, kungabe konke kuhamba kuhle yini?
Iye, kuhamba kuhle. Angazi ukuthi abantu bayabedinga uPresident Chamisa ukuthi abe ku press conference eyebandla ngalipi kanti ngithi ke kukhona isikhulumeli sebandla ibi press conference ye MDC ibingathi yo press conference ka President Nelson Chamisa ngalolu hlobo angibona ukuthi kungaba kukhona okumangalisayo lukhulu udubo lutholakalayo kakhulu kuntathela izindaba nakuzimbabwe wonke jikelele ukuthi badinga ukuthi uPresident Chamisa abe khona kuyonke indawo ulomsebenzi omkhulu kakhulu kulizwe leZimbabwe okuthi ngeke aziqhamule phakathi ukuthi abe lapha lalapha nalaphana abantu bamfuna yonke indawo siyazi ukuthi abantu bayamthanda kodwa ngumuntu phela ngeke abe endaweni ezidlula enye ngesikhathi esifanayo
engabe khangela ukuthi ukutshengisela lokhu kuzafeza injongo yakho yini
kukunumzana nangakwa lokhu lezano PF labe ukuthi bakhanya ukuthi bazimisele yini ukuthi balungise induko ezisebizweni leZimbabwe njalo bayakhuthazeka na ukuthi bakhangela umkhono weZimbabwe ngiyazi ukuthi kungansuka lezingaka ezingangaki kuzabe amagetsa zaqala ukuhlupha ngendlela emqoka kakhulu ngoba ngizwa bethi kulamahungahunga ukuthi bazacitsha iCaribba Power Station ukuthi ukukhulunyiswana kulungisa indaba zomkhono ngokushesha kungaba kuyinto eqhakathekile kakhulu kumuntu ozithi ngumkhokheli welizwe kufanele ikusasa libe ngelimvula amehlo abone kahle athi luvivi.
Alo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Amapolisa lamhlabo phe osakhulayo MDC uSisiliya Chimbiri phezu kohlelo lokutshengisela oluqoqwa libandla lakhe kusasa kanye lolwela amalungelo oluntu umnumzana Pride Mukono oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Umkono wetheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukubotshwa kukamkono kukhuphule inani labantu asebebotshelwe icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMnangagwa lafika kumachumi amabili lambili. Kusenjalo amapholisa avalele induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni lamhlanje ukuze aphiwe isigwebo sakhe kusasa kudaba lokufunyanwa elecala lokudiliza impahla yesinye isakhamuzi evela entolongweni kusasa. Undiweni wetheswa leli cala lezinye izakhamizi zentaba zinduna ezilichumi lantathu. Umthetho we-Maintenance of Peace and Order Mopo upasisiwe lidale le-Senate izolo okutsho ukuthi omabili amadale lele parliamente asebupasisile. Limthetho okhangelelwe ukwelama owe-Public Order and Security Act iphosa. Kodwa ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho omutsha awehlukananga ngitsho lo obuvele ukhona owephosa ngoba uyancindezela ilungelo likaZulu njalo awuhambelani lesekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo nobhala ubona ngezemithetho lesisekelo sombuso kubandla le-MDC umnumzana kucacaphulu njalo olilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela imopho ngendlela emingayo kathesi ngibona ingani kayisayehlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona kodwa into kumele siyinazele kubana ukuze kube njalo yikuthi last week ephalamende ama-members of parliament e-MDC aphikisana layo kakhulu imopha bakhipha okunye okuningi okubi okade kukumopha okade kusedlula lokhu okade kukuphosa. So ngawunika umzekeliso ngithi bebefuna ukufaka okuthiwa yi-cordon ukuthi ipholisa liyafika anywhere iphonge ukuthi i-area lay is now a cordon. I-area lay lingasho ukuthi inganani njalo kwenziwa njani. Abakhumbulayo kudala ngezikhathi zikegugurawundi mina engingumfana omncane ngaleso sikhathi kwakulento kuthiwa yi-curfew. So besebezama ukuletha i-curfew ukuthi iphenduke besebenzisa imopho. So siphikisane lakho kakhulu, uMinister of Justice wagcina evumile ukuthi kukhishwe. Ngokunye okulutshwana okade kukhona, okunye lokusithi khona nxa ungaba ngomunye wabaphathekayo ukuthi lilungiselele idemo okuthiwa ngukhomvina, bekusithi nxa kuleyo demo kungenzakala anything, lanxa lokho kungaphathelananga lawe bekuthiwa uyabotshwa njalo uthathelwe lempahla yakho. So ibingumthetho omubi kakhulu, kodwa kwakathesi ngenxa yokuthi inika amapholisa amandla okubana ayale ukuthi abantu bademonstrate mhlawumbe bahlangane, imopho sibona lokhu ngumthetho omubi ngenxa yokuthi yalisa abantu ukuthi benze lokho abakuvunyelwa yi-constitution kungamalungelo abo awokudemonstrator nokuhlangana bekwenza ngokuthula.
Kukhona yini ongathi uguqulwe ukuze kuhambelane lesisekelo sombuso elisi?
Umthetho lo mina ngibona ngazani ukuze uhambelane lesisekelo sombuso kumele wesulwe wonke. Qaliseni kutsha ekutheni sibone ukuthi amapholisa nxa abantu bezademonstrata kumele amapholisa aziswe, hatshi ukuthi amapholisa aphe imvumo yokuthi uhlangane labanye abantu. Liyakulangela ukuthi kukhona ngapha emakhaya, nxa lingahlangana lingu-15 lilungisa okunye okwemakhaya khona ngapho, kuyabe sekuthiwa kumele ukuthi ngabe linike inotice. Nxa lingasaphanga inotice selingabantu okumele babotshwe.
Alo-ke ngumnumzana kucacaphulu zemithetho lesisekelo sombuso kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi ukutshengisela uqoqwa ngabebandla eliphikisayo le-MDC kusasa kubaphatha njani abesifazane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ibandla le-MDC selilandule imbiko yamapholisa yokuthi lijonge ukutshengisela ngodlakela kusasa lokuthi lezikhali. Embikweni awethule lamhlanje amapholisa athi athole amasaka alamatshe lamarekeni abikwa abezasetshenziswa ileli bandla njengezikhali kuhlelo lwalo lokutshengisela eHarare lakwamanye amadolobho. Kodwa iMDC yakulandula lokhu. Ibandla lezanu PF lona lithi ukutshengisela lokhu akumelanga kuvunyelwe ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uNtunkamili Nkomo Studio 7 uqoqe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Bayenza izinto ezinyanyisayo eziyinhlekisa emphakathini. Akekho umuntu weZimbabwe noyedwa nje okholwayo lokhu ukuthi kuthiwa i-MDC engapresident Nelson Chamisa isithwalana namarekeni namatshe. Sizahamba thina sigijimisele amarekeni siyakhangela abantu abalempobho ukuthi siyahlanya yini. Abantu njalo kufanele bakhumbule ukuthi yizame efanayo lesi namhlanje sizathwala amarekeni namatshe eyayisithi yona ngemvana ngumvana wokubulala abantu ngo-August 2018 Mpopo. Kati Mpopo yankona sisayisa ngapi. Amanga mangaka ayayangisa kakhulu. Siyazi ukuthi bazama ukuthi batshele iSADC ukuthi wona abantu abalokuthula njalo ukuthi MDC kayela ukuthula. Konke lokhu iSADC ingakukholwa nxa ifuna, kodwa kusegcekeni kumuntu wonke olokuyingqondwana nje ukuthi izanu ibaleke liqiniso nje.
Ngiyakwinqobe Nkomo, kungani le sithi iMDC kayimelanga ivunyelwe ukutshengisela? Sona isisekelo sikubeka sobala ukubana yiloba ngubani oyabe efuna ukutshengisela ngokuthula uvunyelwe.
Phakathi kwelizwe leZimbabwe kulabantu abafuna ukuthula, kulabantu asebelungise izinto zabo, esingathi kulabantu abalamabhizinesi, kulabantu abalezimoto zabo emgwaqweni, kulabantu abalezindlu zabo. Ngokuwenza-ke leyo sekudlule esikubonileyo yikubana ama-demonstrations lawo uma sethe abakhona ayabhidlisa inothi yomunye umuntu abhidlize ngathi umuntu akabe sekutholile empilweni. Ubuye kusasa kuba sekuthini umuntu lokuthi aphile abe lamabhizimusi, abe lezimoto, abe lani. Ukhalele uhulumende okhona ukubana angivikele. Umbuzo okhona omkhulu ukubana uma abantu laba bevunyelwa kusasa bona bangene emgwaqweni, kunesithembiso bani esokuthi abantu abasoze balinyazele izimoto zabo, abantu basoze balimale na, njalo izakhi asoze zidilizwe na? Kulapha okulo mbuzo omkhulu khona.
Nansi indaba Spanda uthi unkomo lijonge ukubhidliza hayi ukwakha.
Akusi msebenzi weZANU PF kumbe uhulumende ukukhetha ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe okufanele ahlonitshwe iwaphi. Ilungelo lokutshengisela likusisekelo sombuso welizwe sona kufanele sibe ngaphezu kweZANU PF kumbe uhulumende, ngoba yiso esakha ilizwe, njalo sitshela abantu ukuthi siphilisana kanjani. Ngakho i-excuse ukuthi kuthiwe hayi sesaba ukuthi ungaba nomsindo, kayibambi moya, kayibambi manzi, yavunza. Kufanele sazise iZANU njalo ukuthi emveni okusuke kwenzakalayo ukuthi amasosha ikakhulu yiwo asuke abhidliza imiphefumulo yabantu. Labantu beZANU ababotshiweyo embana ngoJanuwari kulumnyaka lango-2018 yibo ababebonakala betshontsha, bephilisa iy'mpahla, betshisa izinto. Into enhle engenziwa iZANU ukuthi itshele abafana imilishiya zikamnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe ngeke lakhiwa ngokulala abantu, ngenye imini kuzaphela.
Ngifuna ngikhonze Darwin, ngifuna ngibuye kuweSibanda ukuthi angithi lapha lithi MDC ezangena kusasa itshengisela emgwaqweni, then uma kuthithwa kuthe kwangena abanye abantu lina lile ngathi linobufakazi bani ukubana abantu abazangena khona bana bengena emgwaqweni bazabengabantu be-MDC? Akusoze kube nezigebenga yini ezizaphambanisa zisebenza ngebizo lenu na? Yikho kulo mbuzo khona. Ngaleyo ndlela uhulumende nguye onemvumo, phakela mdawuni othi ngiqede baba, uhulumende unemvumo yokuvikela bonke abantu nezakhiwo ezikhona. Ngisho ngoba lapha akulasiqiniseko esokuthi lina lingama lithi ebantwini abasezibilidini lina lingabantu bethu abe-MDC lingenzi lokhu nalokhu, kodwa iningi labantu ezabesemgwaqwini laphana kulesizathu na ukuthi asoze
Ndaka mama, ngesilungu sithi is a difference without a demarcation. Abantu beZimbabwe balelungelo lokutshengisela regardless of what you are saying. Whether wena uyakukholwa kumbe awukholwa, mina ngiyakukholwa kumbe awukholwa, sisekelo sombuso ngeke silahlwe. Umlando usemapholiseni, ayikhona emasotsheni. Ekuthini nxa thina abantu be-MDC singathi lowa umuntu kaso wethu bamthathe bambophe bahambe laye, ayikhona ukuthi bafunge ukuthi wonke umuntu ngowe-MDC. Sinelungelo lokutshengisela lanxa iZANU lo Mr. Mnangagwa befuna ukufaka imilishiya zabo ukuthi zisiphambanise. Khonokho kufanele kube ngumlando wamapholisa. Ngeke sithi ngoba kuthiwa khona kuleziganga emhlabeni kasisaphume ezindlini sesihlala size ezindlini, siyaphuma ezindlini sithemba ukuthi sinamapholisa akwazi ukugcina umthetho. Yikho lokho siya ezitaladeni kusasa ngithemba lokuthi amapholisa azakwenza ukuthi kube segcekeni ukuthi loba ngumsindo lo wobulala abantu kumbe lisotsha kumbe yini. Amasotsha akafunakala esitridini, kudingakala amapholisa.
Abanye sinihamba sikhululekile kusasa yinjo, then ukuthi mina ngikhale imoto yami ngidilizele izakhiwo zami, ngibe angithibilike ngikhayele uhulumende ukuthi umvikele ngingakanani.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa lo mnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
And now we caught up.
Ingoma ethiwa ithemba lakho isidlubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum bakhuthaza imanyano we-African Union lowe-SADC ukuba ubheke ngelihlo lokhozi izehlakalo zesimo sombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kutshengiselwa eHarare kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.